uhulumende wethu ngesikhiwa singathi yi-hypocrisy, ngoba abantu abakudiaspora bayakhonona ukuthi thina nxa kuyisikhathi sokhetho asivunyezwa, even isero sombuso sabavimbela ukuthi bengavoti. Kungathi uhulumende ekhuluma ngokwemali kuphela, bengafaka njani imali elizweni lapho abangavunyelwa khona? Omunye umzana wayeshithi khona kuthiwa khona bathathelwe i-citizenship ngoba abahlalanga kwesikabasahlali kwesikhathi esithi, hhatshi mina ngithi uhulumende yacala abavumele ukuthi bavote badinge babe le-opportunity yokudinga omongameli, yikho bekuze bafake izimali zabo.
Siyabona ukubana imali ethunyezwa ngabantu abahlala phandle kwelizwe kuthiwa ingxenye enkulu kakhulu yemali ephathisa ilizwe.
Ye, ngibona ngathi loba imali ngoba ingxenye enkulu ngoba vele akula mali eyenziwayo elizwe. Uyabona mnumzana, ungazibone kuthiwa khona imali ehambisa umnotho welizwe yimali elethwa elizweni yizisebenzi ezingaphandle kwelizwe. Angiboni ukuthi i-economy yakhona umnotho wakhona umi kahle. Umnotho wethu thina ufanele ulungise ugaye imali ngokwayo iphakathi thina si-exporta izinto ye. Imali iqakathekile ngoba amanye ama-economies o-Malaysia abantu abaningi basebenza e-Abu Dhabi kuma-Arab countries, kodwa hhathi mina ngithi khona kuthi kuliphutha imali kayiphume eningi engeniswa izinto ezithengiswa ngaphandle kwelizwe. Ye, iqakathekile i-diaspora kodwa ayifanelanga iyimali eningi esingathi khona singaswela ubuthongo nxa imali yakhona ingazanga ize ngapha.
Nxa kuyikuthi abahlala phandle kwelizwe bengayekela ukuthumela imali, ubona ungani umnotho welizwe ungahamba njani?
Angikhona bekuthi nxa bengasathumezelanga, kodwa phela siyananzelela ukuthi ngesikhathi laphana izinto zihlupha abantu abangaphandle kwelizwe yibo ababengiletha abantu abasekhaya. Ungazikhanyele lo munotho wemathibeleland, abantu abaningi basebenza ngaphandle kwelizwe, kuyanceda ukuthi i-economy yemathibeleland ibihamba. Ngibona ngathi bengaze babambe izimali zabo kuza-affect-a iy'muli eziningi-ningi, kodwa mina ngithi i-policy yethu yayiqondane lokulungisa impahla izinto ezithengiswa ngaphandle kwelizwe ukuze i-economy yethu ibe export dependent.